Sipo uzwa yena ikuluma uminister Mavima yifiti imali izangena ema allowance depending ama banks. Kodwa indo esigijimisa kakhulu esifuna kakhulu yisalary. Iyo esifuna kakhulu $520 per month. Ama allowances lawa yes engangena siyawayamukela. Kodwa asila qiniso ukuthi azangena yini njengoba bona behlala bekuqhamba manga ama days adlulileyo kade bekhuluma ngendaba zama allowance ukuthi abantu bazaphiwa ama allowances e-COVID elokuzini e-COVID allowance kodwa sicine sibona abantu abaningi bengatholanga imali yona le so siyakwazi ukuthi bahlala bekhuluma amanga so ithina into esiyifuna esigijimisa kakhulu yisalary ngoba siyakwazi ukuthi bangasinika isalary $720 ayisoze ichinji
amalunga enhlanganiso yenu mangaki njalo udaba lokutshengisela luhamba njani
kubotshwe isiphathamandla sehlanganiso yethu unkosazana Sheila Chisirimono emasingo kade kule launch nationwide protest ukutshengisela ukuthi sizatshengisela ilizwe lonke so yena wagcina ebotshwa emahofisini mcheke district education offices lapho yiko kade kule launch khona walala isitokisini then wagcina ephuma e-court ngemva kwekubhadala i-bail $500 warepresentwa ngeloya ele-U Zimbabwe Lawyers for Human Rights Commission umnumzana Martin Mureri kodwa indaba yokuthengisela isasekhona saqhubekela phambili sithengisela province by province ilizwe lonke until uhulumende asibhadale or asiholise imali esiyifunayo i-$520 per month.